Ngibona kuyimizamo emihle singakhohlwa phela ukuthi ama-platform anjengabo World Economic Forum nama-platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi futhi kulapho okutholakala khona ngisho labosomabhizinisi abanye abale belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizweni njengeleZimbabwe ekade seliqhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezithetho zenotho li-isolate esilungu azani imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona ngale behlangana bakhulumisane bazwisisane kube nesisombululo kuyiwa phambili.
Wena-ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli engangibona ngathi kungaba ukuchitha imali ngoba uMgabe uhamba ama-meetings amaningi e-New York lapha nalapha ayikho into yaphumayo. Enye into uhamba kwalaba abakhokheli abanjabo uMgabe lawo mnankagwa. So ungathi kuthiwa nje umuntu uyamanga ithi rejet uthiwe upresident welizwe elithile beyukhona kodwa yini ebuyayo after that ebuyeli lizwe? Kungaba yi-engagement, kungaba yini enziwayo, kodwa-ke akukho sokuthe kwabonakala ukuthi okay uhambile kwanisa ukuthi sithole ama-business mena abuya azobona isimo sekhaya kwakhuma investment kwenza into ezinyane ezinjana. Yinto nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale batshona bejame kumakhorido belindile belalele kungena nto abayenzayo yena uha kungena epakati wahlala nje ulalela abantu abakhulumayo. Asiziboni izithelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angikona asiwaboni njengelizwe. Ilizwe liyaphansi more i-economy yawa.
Ye nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho?
Hayi ngiyamuzwa baba Mpofu ama ulembono engizwayo ebalulekileyo kodwa ke akuthoyi baba Mpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha engaphuma ubuye engajimbanga lutho. Indoda kayenzi njalo kodwa ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ukuground mhlawumbe esikhathini esiyehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example ke ngithi mina eBelarus sibonile amabhasi futhi lamazukho lapho abantu bayagada amabhasi atholakala ngemva kokuhamba kukamnankagwa kwaze wagcine sesiyebelarus kulento ezinye ezibambekalayo. Into engizisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi khathesi sokuthi kulamanye abantu ababhizi abesiwabonayo ama-russian ababuyayo besenza ama-exploration besenza into ezinjalo nasesibona ngangani zakuthiwa yimiphumela yemihlangano yona leyi abayilandayo futhi uhambe lo minister of finance ohambe wahlangana umthuli uhlala behlangana kuma-side meeting nama-business people khonokho uba umpofu akutho ayisizo zonke izinto nemihlangano engenwayo edavos ekhithwayo kumidiya kule minye eyenzakalayo ngapha ila imali experience kubusiness imihlangano enjalo yaleyenziwa kumasayidini yiyo ele impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contact balandelele okudlula ama-formal meetings. So even uhamba kuba yi-UN meeting kuma yi-UN meeting siyake sibone ukuthi kulama-parallel meetings ayenziwayo wona lawa lama-parallel meetings ayenziwa emhlanganweni yenaleyana yiwo ajwayele ukuba le mphumela ngoba liyabe li-engage-a 1-on-1. Ngiphinde ngivume-ke ukuthini angaza yenzeni umnankagwabhode kuzaba lesistigma sokuthi iZimbabwe kuthiwa amazwe angasentshonalanga ayifaka izeso zenodo sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye eZimbabwe ngenxa yezijezo zenodo lezi kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazamanga uyabe zamile kodwa ngoba vele kulezijezo zenodo ezavela zaba khona kuba nzima kukuthi sibone kuthiwa lolutho olunye lubambekayo njengokutho kaba Mpofu.
Ye baba Mpofu nanto-ke udaba wena uthini?
Ngiyamuzwa ubaba uSibanda. Baba miningi iminyaka kuyiwa kuma-meetings kuqala uMgabe emuva le hambe siya kuma-meetings ilizwe the moment esiya ku-meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwafika ukuthi azaphume kwangena umnankagwa nawo uyahamba afika lale lokhu kukhulunywayo. Uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazo-invest ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba ekhuluma ngama-sanctions sizithina kulama-sanctions ama-sanctions leyo abiswa yini ama-sanctions lawo mabetho bona laba abathi kulama-sanctions ababonayo aye ngama-sanctions ayefakelwe uMgabe leZanu-P F yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu. Okay kwaba le new dispensation male iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo new dispensation ngegama okwehle ukuthi i-convince lawo mazwe ayefake ama-sanctions ukuthi okay lwana umuntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatha sina sifuna ukusebenza lani yini esilawo mnankagwa ungene ngo-2017 namhla siku-2022 almost eziyi-5 years esembusweni sesiphosa ukuthi ba-5 years okwehlileyo ukuthi nge-5 years lezi akhonfise lawo mazwi omhlaba ukuthi hayi umbuso osuwutshintshile ngxwani akhombise ngezenzo zakhe lemisebenzi yakhe ukuthi hayi sengumuntu omutha kuyini.